soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-5 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithi uMnumzana Sengezo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukaMnumzana Job Sikhala.
iZANU-PF ubaba upresident uthi yena iZANU-PF ivulele wonke umnyango ukuthi babuye bazokhuluma nabantu beZimbabwe.
Ibandla le-CCC selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa kuncintisa kwamalunga alo axotshwa edale lephalamende ele-senate lakumakhansili.
Udaba lokuthi la abes-25 bangangena na. So ijaji lasenkantolo enkulu ephakeme eHarare laselithi hayi bangangena njengoba labo bele-constitution labo bele-interest kulolu daba.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende walelo lizwe ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi ababethunjiwe okuthiwa i-child trafficking ngesilungu.
Ama-journalisti ke wona siyawabona kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi maye udaba luqondane nabantu baseZimbabwe ihaba lakhona liba likhulu. I-social media lapha ku-Twitter lapha awu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF lithi uMnumzana Sengezo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukaMnumzana Job Sikhala. uChabangu uke wathi uzakhulumisana lebandla leZANU-PF ukuthi kukhululwe uSikhala oselomnyaka lengxenye evalelwe estokisini engaphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Sixoxelo nobhala webandla leZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hathi angaboni lami ngakuzwa kona kodwa sasike emukeli sekunguswa ukuthi sikhulume ngakho lokho sakuzwa lanti kuzwe emaphepheni kuphela.
Kodwa nxa kuyikuthi uzabuya kini lizakhulumisana la yini ngodaba lolo?
iZANU-PF ubaba upresident uthi yena iZANU-PF ivule iminyango ivulele wonke iminyango yokuthi babuye bazokhuluma nabantu beZimbabwe. Yikho kwaba le nto okuthiwa yipolati yokuthi khona wonke umuntu olombono yakhe e-channel yethu ulelungelo lokuthi asangane lathi asikhulume lathi sikhulume ngembono yethu ibone ukuthi oyiwumbono ngenxa yoba asinceda yiwuphi. Akulamuntu walela ukuthi akhulume lo mZimbabwe lo muntu wakibo weZimbabwe. So sesadlula sesikhathini sesamachiwa kupolitiki sesibadala kupolitiki futhi asingabiloko sikhuluma ngezinto zamandlwazi ezakudala khathesi hhayi ma betisa ukuthi sihlanganeni sizakhuluma njengokusisa kwabo ukuthi sibone le njongo yakhona ukuthi yiphi sitsho ukuthi ye injongo le i-right kumbe kayi-rightana labo batsho ukuthi bakwenza ngakuphi.
Ye manje nxa sikhangele kodwa lona udaba lolu libona ungani ludaba olukhulumekayo yini ukuthi lihlale phansi likhulume ngokuthi asuswe ejele uMnumzana Sikhala?
Angikwazi ukuthi i-agenda yabeyabilani phakathi kwabo yamfuna kukhulunywa nani kodwa ma lokho abaza kuletha thina asoze sibalisha ukuthi bengakulethi bebalethi lokho sizakuzwa ngabo ukuthi bafuna kukhulunywa ngani. Nxa sibona ukuthi kuyakhulumeka sizakhuluma ngakho, nxa sibona ukuthi kuyakhulume sizakhulumisana sithi hayi lokhu akusemandleni akukho kusemandleni yethu asikhulumeni ngalokho okusemandleni yethu kodwa umuntu kasimvaleli ukuthi akhulume lathi lathi labo angithembe ukuthi bangasalisha ukuthi sikhulume labo nxa kukhona okumele sikhulume ngakho.
Yena-ke uMnumzana Jamisa kukhona yini okuke kwenzakala kumbelikela kuzo ukuthi ufuna ukuthi likhulumisane laye?
Ah, sihlala sesizwe into eziningi-ningi but into zamafungakunga asijakanga ukuthi sizilandele kangako. Na yena ele ulumo ofuna ukuba layo lathi uzakwenza uyilokuze indlela yakhona eqondileyo lokuthi ama-procedures ukuthi sikhulumisane bakhulume nalowo ofuna ukukhuluma layo ngokuthi iZimbabwe nasalisi kweZimbabwe ukuthi akhulume ngodaba ofisa ukuthi abantu beZimbabwe bakhulume nabo.
Hello ke ngumnumzana Obed Mpofu unobhala webandla lezano PF ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla lesisi selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa ukuncintisa kwamalunga alo awagqotshwa edale lePhalamende leSenate lakumakhansili. Leli bandla licele ukwengezelelwa kwamagama abalisa lelebandla lesisi izolo emthethwandaba. Sixoxele isikhulumeli sikaMnumzana Chabangu uMnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ithinje ngikuchazele engikutshelwe engabameli baka nobhala jikelelo sabampilo kwesikhatshana. Ngolwesihlanu lololudlulile bathe mini yantambama nje bathola amaphepha esuka enkantolo enkulu eHarare aphuthumayo ukuthi kulabanye abantu abafuna ukuthi labo balujoyine lolu daba. Waye ngithi abanye abantu ngoba ngesikhathi unobhala efaka lawo amaphepha wawafaka wathi CCC applicant number 1 and then unobhala sabambile applicant number 2 and then wasefaka ke labo abarikholwayo cabanga bangu-20 wafaka la ma-councillors. Wase so laba basebebuya ke ukuthi balaba bafuna ukuba ama-respondent number 25 under CCC now. So over the weekend abameli bathi basebefaka amaphepha ama-opposing papers. So bathe sebefaka amaphepha lana ama-opposing papers. Udaba lolu lwase lufakwa ukuthi luzoziwa ngo-10 ngoMvulo ekuseni. Udaba lokuthi la abes-25 bangangena na. So ijaji lasenkantolo enkulu ephakeme eHarare laselithi hayi bangangena njengoba labo bele constitution labo bele interest kulolu daba. So sebengenile ke sebengu-25 ke manje ama-responde. In other words kule CCC applicant kube lo nobhala jikelelo sabambilo i-applicant number 2 bese kusiba lama members of parliament nama councillors angu-24 bese kusiba lo CCC engu-number 25 responde. So lolu daba ke soluzolalelwa ke inkantolo ngolwesithathu.
Manje nxa sikhangele okwenzakeleyo kuyakhomba yini ukuthi udaba lolu luzahamba njani?
Ngiyabonga umbuzo wakho Msakahle. Into zenkantolo ngeke kuzazi. Anto yazi ukuthi inkantolo ine 50% chance. 50-50 into yenkantolo. Bese ngeke ngatsho phambili ukuthi inkantolo yethu ngendlela emiswe ngakhona kahle kahle ayidingi iqiniso yona. Ngendlela emiswe ngakho ukuthi adversarial. So umuntu ophumelelayo umuntu obeke udaba lwakhe kahle babelieve. Ngeke nje umuntu ozofaka isitori sakhe sibelieve. So okuchaza ukuthi olomeli oqinileyo on the day nguye ogcina ewin. Mina ngangithe abakhulumisana bangithethisa ke laba abasupport olunye uhlangothi ngathethiswa ngazo zonke lezi nhlambo ngazicabanga. Ngangithe abakhulumisana ngangisazi waye ngithi abantu abakhulumisana. Ngathi le sinto sithi okumoshe ngomlomo kulungiswa ngawo umlomo. Ngoba lokhu enkantolo akho umuntu oyowina bazo khathala bangabi nemali iqembu nje liphele kungasali kusale kungelalutho. Kodwa bengizwile amahenghenge ethi bayakhulumisana ntingilikela kubona last week ezindabeni ethi bayakhulumisana. Kodwa nangu bento emasa bayakhulumisana kodwa basaxwebhana futhi ngaphe ezinkantolo. So ukuthi kuyawina bani sokutheni angazi. Kodwa engikwaziyo ukuthi mawa usuyikhangela ekugcineni akula muntu ozowina. Ehe ikuhlephuna nje kuhlephuna kusale izibucu nje sezilaphana. Ayikho into edlula ukuhlala phansi abantu bakhulumisana bazama uku-accommodate na because uzokhumbula indaba le iqale ngayo. Indaba le iqale kuthina abanye bafike ukuthi sokulabanye abafevwayo kulabo ezigabeni zakubo. Yikho lapho eqale khona. Manje indaba zombangazwe phela ziya ngoku-accommodate nama-interest ngoba abantu banama-interest. Manje wena ungayenza ukuthi wena ngoba usuwinile suvalela abanye phandle sugijimisa ama-interest akho bazothola indlela zokunjani zokukulwisa. So abahlale phansi bakhulumisane ba-accommodate.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwavulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sesisole imbiko kahulumende wele South Africa ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi abathunjiweyo okuthiwa i-child trafficking ngesilungu. Iningi labantwana laba ngabasuka eZimbabwe besiyabona abazali lezihlobo kwele South Africa. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Ibala elithi human trafficking lona lisinda kakhulu nxa sekuqathaniswa lalolu daba, ngoba ngokunanzelela kwethu la uzwa information efika kithi yona khathi abantwana laba ngabantwana abasuke beliphathiswe emabhasini nakubomalayitsha beze ebazalini babo. So human trafficking ulihaba kakhulu kulolu daba.
Khona kahle kahle okwenzakalayo ikakhulu ngesikhathi sika December lapha liqiniso yini ukuthi vele baningi abantwana abathunyezwa eSouth Africa bengela umuntu omdala?
Hayi, khona kuliqiniso. Iningi lezisebenzi eSouth Africa uyathola ukuthi nama holiday lawa aziwatholanga, aziwaphiwanga. Ngakho ke uyakufica ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka mpela ukuthi umuntu aprefer ukuza ukuthi kuze abantu bakhe ngapha kwele South Africa uze nabo naye abe achithe nabo sekusimuse akukho kuyo.
Manje ngokubona kwakho okungakwenzakala lapha ikuthi iziphathamandla zakwele South Africa azikwazisisi yini okwenzakalayo?
Ye, khona ke kuya nakhona bengabe bekunanzelela obekubona futhi ukuthi kuyikuvakatsha. Uhlupho luba sekutheni nxa into iyenziwe ngendlela engasiyo umthetho iyahlupha. Futhi ngeke sibachothoze kakhulu sibasole ngalesi senzo sokuthi sokuthi umthetho awulandelwe, ngoba ikhona imigomo yokuthi ma ingane ilale less than 9 kumele kube lencwadi, kumele kube le destination address, kumele kusayinwe ama affidavit kwenzelwe ukugwema ihuman trafficking. So yebo, phela kuconvenient kithi ukuthi simthumele umntwana kungazange kulandelwe kahle imigomo yonke ezenza ukuthi ma edluliswa laphana kungabi ikwethuka kwama officers ukuthi kanti sekwenze njani, bangabuza imibuzo. Umuntu nomuntu usomela landele imigomo yokuthumela ingane. Iyathunyelwa vele ingane, umthetho uyavuma ukuthi ingane ingathunyelwa yodwa, ngoba iyabe ingekho yodwa phela, ngoba umtshayeli uthola ukuthi umuntu othembakeleyo esimaziyo. Kodwa uma izochapha umngcele sekumele iveze ukuthi izincwadi ezizonezo ezifunekayo zikhona, ukwenzela lalabo abasebenzisa ithuba lonelo ukuthi izikhathi zika December besenza ihuman trafficking bavimbeke. So umphakathi kawungakusoli lokho ukuthi kuvinjwa abantu ngenxa yokuthi ufuna iconvenience. Kwesinye isikhathi iconvenience leyo izoba yiinconvenience ngelinye ilanga komunye esecashelwe ngumntwana. Sike sa-attenda udaba lomunye ubaba lapha owase-Hillbrow oluyamadodakazi akhe amabili ayecashile lapha seNyamalele. Ihuman trafficking into ekhona ephilayo. Bayaharvest ama-body parts, bayahambisa abantu to sexual slavery. Iyenzeka ihuman trafficking. Ngakho ke ma abomthetho befica umuntu incwadi zakhe zingaqondanga ngemfanelo, kumele sikwamukele futhi ukuthi hayi bazoyivimba leyo nto, bathi into le osuyenza ngokomthetho siyibiza human trafficking. Nakhona nje kungabe sekungathi lihaba. Ama journalist ke wona siyawabona kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi ma udaba luqondane nabantu baseZimbabwe ihaba lakhona liba likhulu. Imbi social media lapha Twitter lapha awu sithola nje hayi sekuthuka abantu beZimbabwe bekhulunywa kabi kakhulu. Yebo, phela khona mase singalandela imigomo yokurana ama border officials abe correct, kodwa ke akulanto isimanga kakhulu yenza.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa. Abazali lezakhamizi zePlumtree zicela uncedo lokwelaphisa umntwana oleminyaka yokuzalwa eyisichiyangalombili uFuture Chuma ohlatshwe isigodo ilihlo lakhe lawonakala. UFuture kwamanje usesibhedlela eHarare. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesihlobo sikaFuture unkosazana Maina Nyathi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Igama lami nguMaina Nyathi engiyokhulumayo kwamanje. Ngisendaweni yaseplanti empandeni esilima kuyithi esiyehlelwe yingozi yokulimala komntwana ilihlo kwakungolwesine mhlaka 30. Siphuma esikolweni kugraduation singakahambi ibanga elide bezibuyela emakhaya abantwana nje babehamba bedlala kwavela kwingozi naleyi umntwana ngihamba begidimisana wasekhubeka esiwa kwatholakala-ke ingozi naleyo godi ukuthi lingele elihleni kwaba yikuphenduka kwethu sibuyela futhi emuva esikolweni besibatshela ukuthi umntwana selimele wasiza imoto elapho esikolweni sathe sagidimela esibhedlela saseklamthi wafika eklamthi sathola usizo ukuthi sidlulele e-UBH sadlulela khonalapho e-UBH ngokuphangisa umntwana wafika wathola njalo usizo kwavuka kuthiwa e-Richard Morris kwaba ngokufanayo futhi wasebethisa ukuthi hhayi sekufunakala udokotela ongasiza owengqondo wathi akadlulele empilo kunge-Friday wafika empilo kungabo-1 wafika wangena simbi wathatha amaphepha akhe kwaba yindaba eyisheshayo sithi kumbe uzathola usizo ngokuphangisa hhayi wayeshula wabuyela njalo ngomgqibelo umntwana oloke lapha esibhedlela iloku sixhumana nabanye abasegoli labakhona lapha ekhaya kwaze kwaya kwasiza ukuthi umntwana uza-operatha ngesunday wayeshula njalo kwaze kwafika ibanga lomntwana ukuthi azeyefikelela eHarare.
Isimo sakhe khona kathesi iHarare sinjani?
Kathesi yikuthi lapho okhona manje eHarare ulobhuti uPhilani Ndlovu enciphisana leCharity Chuma inyakalani kodwa abalokhu besi-updatha nje ukuthi ilokhu enjalo nje uyakhuluma mpitshana kodwa ayingazo kwamanje ukuthi ingabe sesithi isini.
Manje akufunakali imali kolapho ukuthi akhangele lelihlo leli?
Imali iyadingakala ukuthi umntwana ancediswe ngoba umntwana usezandleni kagogo lekhulu so kudingakala usizo olukhulu phezu komntwana.
Kufunakala imali enganani?
Hayi, imali iyadingakala sibili ukuthi umntwana ancediswe. Ingakwazi okwakathethi njengoba ngesemthinyeni kwakubodokotela ukuthi kungabe kudingakala imali kodwa imali iyadingakala.
Singathi kumele kuthintwe bani nxa kuthi kulomuntu ofisa ukuthi afake akufake khonapho?
Oh, kwamanje umuntu ongabe sekhaya kumbe engaphandle kwelizwe
ye ingce nje
ongabe esincedisa kakhulu umama uCharity uSichuma oyemangako yiyo ongabe sincedisa kakhulu impela ukuze kutholakale isizo yiyo umuntu ongaxhumana naye.
Ye, akusinika inombolo yakhe nxa uyazi ngekhanda?
Ezami inombolo ngu-0773093836.
Lo ke ngunkosazana Maina Nyathi obeqoqa lo Gibbs Dube weStudio 7 esePlumtree esabelweni seMatabeleland South. Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezaqala ukubhadalisa umthelo abaphila ngokuzisebenza labathengisa inkukhu lamaqanda ezindlini zabo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli weleMozambique umnumzana Philippe Nyusi useZimbabwe. Izolo uNyusi uvakatshele usowabo umongameli Emmerson Mnangagwa esigodlweni seState House. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko yenu elithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7 linjani? Bengicela ukufaka umbono kusizwe sikamzilikazi njengoba libona iparty ebusayo isehluleka. Lekashamisa kuyaliwa. Republic Party badabukana phakathi okungcono sifake inkosi eseqinisweni kungabi lepolitiki phakathi sisimele soda singamandebele. Yiyo engehlukanisa lula ilizwe ngoba ilamandla kulo president umnangagwa engeke wamisa nalenkosi kuyabe kungamanga okwenza baphume kuzaphu babe ngafuni ukubuswa lindebele lathi asiphumeni kibo sizimele sodwa umuntu ubuswa ngowakibo sebehlulekile
uhlumisakalizweni umhleli njani uzindana zonke lapha ningabe likhona la ngaba bantu benkosi bakithi lapha kulesimanga abantu bezani bakhala sebekhalela amadona uthalo babanceda balibala ukuthi upresident wabo lo nangakho abamvotelayo nguye owathi amadona kafuni namhlanje sebekhala bazaphaphama ngoba uyabafundisa kubana yena kalalutho indaba bengavotelanga enyi party kade sebekhala bathi bafuna amadona indlala ibhahile inkomo ziyafa sebekhala ngokuthi bafuna amadona abanike istock feed amadona azabanika istock feed njani wathi president wabe banike sebekhala kathesi asazi ukuthi babemvotelelani mina ngakho ekhesi indlala ibhahile akusela kudla izifuyo ziyafa akusela manzi sebekhala kodwa nxa kufika isikhathi samavoti babhizi baqina ngezami abantu bekhezi bakithi liyayangisa khangelanini kathi esindlala ephandle lapho uthi njani usizi lolo bakwethu ukhulumani lapha nisekhezi lapha sekhezi lapha
mathititha lo khuluma sizotshela ukuthi ilizwe leli basisalilwela salilelwa okekho umuntu owalilelwa ngaleli lizwe namhlanje ubabami walilela leli lizwe lo mkhulu wami walilela leli lizwe kodwa namhlanje mina ngidla idustbin naye ubaba wami udla idustbin kodwa akasebenzi akanakho kathi imali yona ayithola ngabanjani leyo yama-overtarian ubaba mangaze ngayithola namhlanje utshuma lo gawu lwavuka bethi ilizwe leli salilwela salilela babebodwa bona belelwele leli lizwe akekho umuntu ongalilelanga singizalwa nje ubabami walilela ulamanxeba nje akakholi lokwenza nxa kuthiwa alilelwa leli lizwe kodwa akatholanga lutho udle idustbin mathintitha lokhuluma
Studio 7 njani ngithemba okhulumayo heyi unokhuluma ngebhajethi le abakuncube le heyi hayi inzima kakhulu ipasipoti esithi 4,000 hayi kunzima sinizi laba abantu abalandanga phela ukuzokhuphula thina abantu balanda kuzosibulala ukuzositshonisa wes kuthi iyabajabulisa le nto yokuthi abantu bezimbabwe babedliwa zingwenya balanda ukuzosebenza kithi abalandanga ukuzothuthukisa ilizwe abalandanga ukuzophakamisa impilo zabantu balanda ukuzosebenza ebantwini hayi kunzima izanu madoda hayi kunzima nomuntu oyivotelayo ukuthi ucabangani hayi ndinganyaswela abantu behluphe kangaka elizweni
salubonani Studio 7 ikhuluma lo maluso bakithi hayi bakithi eZimbabwe sokubuhlungu kambe nxa kuyathiwa khona izindlu somele zibe lamataxi intengo yezindlu ibe ikhwele ama-tollgate akhwele kambe siyaphila kanjani pho eZimbabwe hayi sihlobo zami kubuhlungu okuphila sikuphila sokubuhlungu abantu siyadubeka kula mali akula nto abayenzileyo ngoba eZimbabwe abantu bayasafa we are suffering eZimbabwe sisafa kakhulu kodwa bona benza ibhajethi engancedi engasoze yaqhubekelisa ilizwe lisiya phambili iZimbabwe ifile kambe kuyoba nini sidubeka siyaphuma nini eGibhithe bantu hawu bakithi isihlobo zami bahawule eZimbabwe shem ngiyabonga bakithi
yazi okunye abantu bengasola izulu kudwa izulu kalinethe elizweni lakithi okunye umnankakho ubulala abantu ngesihluku kakhulu awu umnankakho ubulala abantu ngesihluku cabanga abantu laba abahlala bethunjiwe isuku zonke betholakala befile betholakala benqunyiwe isuku zonke akaze liphumilanga kungathunjwa ngumuntu lapha akaze liphumilanga kungabulawa ngamuntu akaze kuphumilanga umuntu engajizelwa ngendlu okunye umnankakwa nguye okukhoza ukuthi izulu linganethi endaweni yakithi ubulala abantu ngesihluku lo muntu lo kambe abantu abatholakala bekhathiwe bengama-piece bezwa ngumnankakwa lo ayi lo muntu lowu no mani and lo nkulunkulu la ubhekile vele ukuthi lo muntu bheka nje ifeisi yakhe ifeisi kuphela akumfi umthetho uba ngupresidenti lo muntu lo. Iface yakhe ayimvumeli ukuthi ebe ngupresidenti. Iface kuphele kamna ngakho. Kanti iface yakhe kwayengatshintshi. Hlala ifana lonwabo chosi iface yakho.
Eh, sanibonani, sanibonani, bafoyisu nonke nje sanibulisa. Nami ngithi mhlawumbe makwenzeke nami ngadlalwa ngoba vele ayi thina abanye asidlalwa. Asazi ukuthi inkingi isuke ibe yini ngoba sesinacishe mina sengizokuzokwaphela unyaka ndoku emfaka ama record kodwa ingawezwa la emsakazweni ngoba singazi ukuthi udlalwa kanjani. Okay, indaba ilana mina ngithi mina cela ukuthi abazali bethu bakithi besicabangile ngoba ekugcineni baba sibulalisayo abazali laba beloko bethi bona iZANU-PF iZANU-PF. Manje bukani manje abantwana bayabulawa bashiswa kabuhlungu ngesihluku esibusihlungu kakhulu ngaphandle kwelizwe bebulawela nje kuphela ba ama foreign. Kodwa lina bazali nalezi nduna lezi nabo sebhuku bafika bebhizi behlukumeza abantu bethi ZANU-PF. Isiza ngani ZANU-PF abantwana? Kuhle nama abantwana befa kanje. Liyajabula lina ngabomnangaka wabenu ma abantwana befa kanje. Manje i-drought, inkomo ziyafa, kwehluleka nje ukuthi umuntu yakhe amadamu ukuthi at least ezame ukuprotect abantu. Yini alinikazo? Manje liyalamba, yibona abantwana kufanele belizamile futhi ababulawayo. Kodwa libhizi ngeZANU-PF lichazwa ukuthi abantwana bebephila kubuhlungu kangaka na. Ngayo ZANU-PF yenu bazali bethu. Sicela lisicaba ngene ngelinye la siya ngiyabonga
Isitudio 7 ivuka nje abalaleli sithanda ukubonga kakhulu abantu bakithi ukushesha liphone liphakamisa amehlo abaningi abalengqondo sesibonile ukuthi uShabangu wenzani futhi nje sinyanyisa indaba yokuthi hlela sikhuluma ngaye uShabangu sithi uShabangu wenze sona so isidina ngoba yayilayo production mina engakusho nje ukuthi kulobaba futhi omunye la okhulumayo kuStudio 7 la kwesithi uShabangu wahlephuna imbuzo wahlephuna imbuzo waseyazisa abantu ukuthi le imbuzo sebenza layo uShabangu manje vele ubaba lo ngezana cela lisihloniphe yini lisiphathe kahle impela ukungahloniphi konoko singabantwana waseZimbabwe ukuthi nina lithi yobantu bepheka imbuzo uShabangu wafaka umuno ukuphi umuno ofaka uShabangu kumbe uShabangu uyamosha nje labo uphukele uyamosha lina badala lini igazi labantu lizondenzeni futhi alihloniphi alisihloniphi lisiphathe kahle impela
ngiyangibingelele kuStudio 7 sabonani sabonana bengicela ngidlulisele lami lo mbiko ukuqala abantu bakithi benanzelele ukuthi siyadelelwa kakhulu ngochiwenga abakwanisa ukusivulala amathebeleni bekhe lapho ebuye engabe lenhloni zokuzokhuluma isona ebe ngumuntu ozenza yena ungumkhwenyana emathebeleni bephinde ebe ngumuntu ozenza yena olobuhlobo emathebeleni kanti izihlobo zakhe zangezi kumkwazi wakukhuluma la njani mayesehluleka into ekhuluma nje igama eli-1 lesindebele elibonisa ukuthi uyakwazi ukuthi uhloniphe indawo yelabantu okwesibili ibese ngicela kustudio 7 senze kasicela isicelele emazweni amphandle ebelohlele emayisibona sihluphekile kodwa amapasipoti angeke sakwanisa ngoba edura kangaka amapasipoti ngeke sakwanisa ukuthi siwathathe sesicela ukuthi ngamazwe amaphandle azizwela zizigambe ezinjalo salawo imali yakhona zilayo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza sise Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF lithi umnumzana Sengizo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. ibandla le-CCC selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa ukuncintisa kwamalunga alo aqotshwa edale lephalamende ele-Senate lakumakhansili ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende walelo lizwe ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi ababethunjiwe ukuthiwa yi-child trafficking ngesilungu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande.